Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhla ka 29 Mpandula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Kodwa kakutsho ukuthi ingozi siphelile. Sesikubonile kusenzeka eEurope ukuthi liyaya lehle inani labantu ababanjwa umkhuhlane. Libuye njalo liqanise ngokuphangisa esithi isurge ngesiNgisi. Kanti kusesekhona njalo ingozi yesecond wave.
Inani lasebebulewe yiCOVID-19 eZimbabwe likhuphukela aya kwabangamakhulu edlula kancane amabili, 228. Sebezinkulungwane phose eziyisishiyagalombili. 7,816 sebefunye nebelegciwane leli elizweni.
Akokuya emsebenzini mina ngisaphosiwe ngoba ngehluleke ngitsho ukuthenga igrosari endlini nje khona lokuthi ngibhadale irenti kungehluli. Sidla nzima. Owathi moya ukuthi ngithathe ngihambe ngiyefundisa njengoba ngifundisa emakhaya ngiyahamba ngani.
Abafundi abalungiselela ukubhala imihloliso yalo nyaka abakuhlandla lakuqala lokuvulwa kwezikolo baphoyiselwe emakhaya namhlanje. Kungenxa yokuswelakala kwababalisi ezikolo. Abenhlanganiso ecubungula ngezombusazwe yeZimbabwe Democracy Institute bethule imiphumela yophenyo abasanda kulwenza oluphathelane labezondliyela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inani lasebebulewe yiCOVID-19 eZimbabwe likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula kancane amabili, 228. Sebezinkulungwane phose eziyisishiyagalombili, 7,816, asebetholakale beligciwane leli elizweni, kwasila abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha, 6,112. Izwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi, 1.5 million, labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lanhlanu, 35,750. Emhlabeni jikelele, sebeyizigidi ezingamashumi edlula amathathu, 33.4 million ababanjwe lalo labulala abedlula isigidi 1,002,864 kubika abekolijini leJohns Hopkins University lakwele Melika. Ingcwethi ezicubungula ngokumemetheka kwecoronavirus eZimbabwe zithi uhlelo lweCOVID-19 lockdown luphazamise kakhulu impilo zabatsha. Mnumzana Evidlela Ncube wenhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitoring Mechanism utshele uMike weStudio 7 ukuthi inhlelo eziningi zabasakhulayo zokuzithuthukisa zihlezama ngenxa yokuswelakala kusekelo loncedo lwemali.
Inani labantu ababanjwe ngumkhuhlane lokhe lisiya liqansa lanxa lingasaqansi ngesibalo esiphezulu njengalokhuyana emuva qalisa. Kodwa kakutsho ukuthi ingozi siphelile. Sesikubonile kusenzeka eEurope ukuthi liyaya lehle inani labantu ababanjwe ngumkhuhlane. Libuye njalo liqanse ngokuphangisa esithi isurge ngesiNgisi. Kanti kusesekhona njalo ingozi yesecond wave ukuthi umkhuhlane onje uyabakhona wedlule ubuyulandela. Ndele futhi masinyane. Sabantu kumele baziphathe ngendlela efaneleyo, balandele zonke izinto ukuthi abazilandele, benze social distancing, bagqoke amamaski, benze yonke into, nabasezikolo, ngabasemsebenzini benze lokho umthetho othi kakwenziwe ngokuba ingozi isesekhona.
Ubona ngani umkhuhlane weCOVID-19 usiphazamisile na impilo zabatsha elizweni?
Impilo zabatsha yize ziphazamiseke kakhulu, ikakhulu abangamantombazana njengenjwayelo. Uzananzelela ukuthi kwabatsha kuphele kuvalwa izinto lokuye kwazo kwaphela lokhu esithi sanitary wear yeomama abakusebenzisa ukugcika ngesikhathi besesikhathini. Khona lokhuyana kubenze baphila impilo enzima kakhulu ngaphandle lelaphakade bekhona. Behamba imanga emide besiyathenga ezitolo ezikhashana, ukudula kwenze ukuthi izinto imali encane leyo iphele.
Kuyini okumele kwenzakale ukusiza abatsha abalempilo eseziphazanyiswe ngalomkhuhlane njalo uhlelo lwe-lockdown?
Indlela okungasizwa ngayo abatsha zinengi kakhulu okumela uhulumende azilungise. Yokuqala, kasilungiseni udaba lwe-reproductive health. Luqakathekile kakhulu indlela okutholwa ngakhona lezi macansini. Okwesibili, ukuthi laba abatsha abalahlekelwe imisebenzi bajekwe ngendlela eziza kwenza ukuthi bakwazi ukuphila kusiya phambili, badinga ama rent, badinga lokhu lalokhiyana. Bayadinga ischool fees laba bangade befanele babhadala ischool fees akade bezibhadalela ekakhulu nxa imisebenzi ingasasetshenzwanga kutsho khona ukuthi kabasela mali yokuthi baqhubeke ngesikolo. Uhulumende kumele abone ukuthi bale mali yokuqhubeka ngesikolo bafanele baqhubeke ngesikolo. Akade belama business amancane ama small business uhulumende kumele abone ukuthi uyabancedisa ngamaloni azabenza ukuthi babuyele njalo emabhizinisini yabo babuyele njalo ekuzuzeni imali ngendlela kade bezuza ngayo.
Hayi siyakuzwa efi egqiba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina.
Umkhuhlane we-COVID-19 usesekhona, inani labantu ababanjwa umkhuhlane lingabonakala selisehla labafayo besinani labo lisehla, kodwa kakutsho ukuthi ingozi yalo mkhuhlane kayikho. Njalo lanxa ngabe ujwayele ukuthi ubulale kakhulu kumbe ube sevie kakhulu ebantwini abale pre-existing health conditions lebantwini abadala, kodwa labasha bayafa, kumele ke baziphathe ngendlela efaneleyo, bangayi kumaklabhu, bangayi emabholeni labahlangana besiba banengi, bagqoka mask, bageze izandla, benze konke lokho okuthiwa bakwenze, bangaze balahlekelwa impilo ngokungalandeli imithetho.
Umnumzana Evidlela Ncube, yingcwethi ecubungula ngezokumemetheka kwe-COVID-19. Limuzwa ixoxa lapho lo Michael we-Studio 7 ecengweni ekobulawayo. Abafundi abalungiselela ukubhala imihloliso yalonyaka abakuhlandla lakuqala lokuvulwa kwezikolo babuyiselwe emakhaya namhlanje kungenxa yokuswelakala kwababalisi ezikolo ngoba iningi likhalala umsebenzi kungenxa yeholo abalithi liphansi kakhulu. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngemva kwenyanga eziyisithupha isikolo zivaliwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19, namhla lilanga lesibili izikolo zivuliwe ukuze labo ababhala imihloliso lonyaka benelise ukulungiselela babhale ngolwezi, kodwa iningi lababalisi alibuyanga emsebenzini kusukisela izolo zivulwa izikolo. Omunye wababalisi umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi okwakhathesi usakhohliwe ukuthi uya emsebenzini ngoba engenelisi.
Ako kuya emsebenzini mina ngisakhohliwe ngoba hayi imali engiyiholileyo vele amboni lokuthi ngamfikisa ngaphi, ngoba ngehluleke ngithi ukuthenga igrocery endlini nje khona lokuthi ngibhadale irent kungehluli, sidla nzima. Owathi moya ukuthi ngithathe ngihambe ngiyefundisa, njengoba ngifundisa emakhaya ngiyahamba ngani amakhumba kada nge-forex. I-forex yangikhona yayithatha ngawena uholi RTGS ngoba kathesi kule corona ayizikolo zemakhaya zilawo nala ama-PPE angikhona, abantwana bala ama-mask. So kompana kuyabe kule exposure vele ye-corona, kufanele ukuthi siba-exposed njengamatichi. So hayi mina hayi kuye emsebenzini hayi ngisamile mbijana, sizaphela sibone ukuthi i-government yangikhona ithini. Kumele ukuthi isicabangele lathi njengababalisi singayeyiswa.
Unkosikazi Nomsa Ndlovu ongomunye wababalisi uthi kunzima ukuthi basebenze belambile.
Thina sikhathazekile njengabazali, sikhathazekile ukuzwa kambe shiwa nxa kuzathi kuvule, sikhangelele ukuthi khona abantwana bethu sifuna bafunde okuzwayo ngoba vele bebevalile a long holiday bevalile benjalo. Khathi sesikhangelele ukuthi ngabe kuyavula nanka amatisha kawakho. So thina sokusihlukumeza futhi njengabazali ukuthi kasisakwazi ukuthi njengoba lithi abantwana bethu bayabhala bazabhala ini, ngoba le indaba vele isinzima. Isinzima sibili, akusela umuntu ongaba lothando lo mntwana ohamba esikolo ngapha sibhadela izikool fees angayiboni imali yakhe ukuthi isebenza. Abantwana bethu laba kabaselalo ikusasa elizabumbeka ngoba vele sekuwonakele. Nxa uzavuka ukhipha umntwana ekuseni futhi usahlezi khonapho ngabo 8-9 ubona umntwana sephendukile. Uphendukeleni akulaba abalise.
Unkosikazi Melisa Sithole uthi bayahlukumezeka njengabazali ngoba bebhadalele ize kungela lutho oluzaphuma emihlolisweni abazayibhala abantwana.
Asiboni igovernment esisincedisa ngani ngoba abantwana baye esikolo, bayahamba esikolo kodwa kabafundisi, amatisha akustrike. So asikwazi ukuthi ukuvula lokhu kuvulelweni ngoba abantwana kabafundi, kabatholi lutho esikolo, kungcono besendlini ngoba benza umkhuthaza nje balibhuku. Pho manje esikolo lapho sithi abayefunda khona kabatholi imfundo yakhona, uthosa umntana akangatholi imfundo ekwanileyo. Sicela igovernment isincedise kukhona lokho.
Omunye wabafundi uPride Mzinja uthi bebekhangelele ukuthi izikolo zivulwa bazafunda okuzwayo.
Izikolo ezivuliweyo asikafundi lutho, so besikulongola ide ngicabanga ukuthi sizathi sifike esikolo sihle vele singenela ukufunda. Akula teacher osebuyile asitshelwa lutho asikwazi lokuthi kwenzakalani, kumbe ikurojwa babefuna ukudobha abazali bethu i-school fees. Njengoba abazali bethu babhadala i-school fees, sembona bebengcono laba abangabhadalanga, abangavunyelwa ukungena emagedini, abazihlalele ngibo. Kulathi sabhadalayo i-school fees zihamba sifike singafundi. Ngabo futhi siyagada, ukugada kuyadura these days, i-transport ayikho. Sifike esikolo akufundwa, ngitshayise ngibuye endlini ngingenzanga lutho, sengiwesitimali abadala. I-school fees lokuthi sisibhadalana sisakwazi. Kulokhu kungcono ukuthi sifike sibhodi izindlu lapha sikrasha kulokuthi sihlala phansi esikolo.
Umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwezemfundo zeprimary lesecondary, umnumzana Thawungana Ndoro, utshele iphephandaba leChronicle ukuthi abakatholi imbiko evela ezikolo ngesimo esikhona kulandela ukuvulwa kwazo. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ecubungula ngezombusazwe yeZimbabwe Democracy Institute ZDI bethule ugwalo lophenyo abasanda kulwenza olulesihloko esithi Transition Politics in the Post-Mugabe Era, Public Perceptions on the Role of the Military in Transition Politics. Ugwalo lweripoti le luveza ukubana abakubutho yibo ababusayo eZimbabwe, besebenzisa nje umkhokeli welizwe ukufeza izifiso zabo. Ngakho ke alusoze lwaqhutshwa ukhetho uqobo oluletha umbuso kaZulu nxa lungasaguqukanga uhlangothi lwabezomvikela lolu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli zindaba kanye lengcwethi ezicubungula ezombusazwe wokwethula iripoti yenhlolisiso yendima edlalwa ngabezomvikela kwezombusazwe, abezeDI bathi abebutho bakuqala kudala besesempini eMozambique baze bethula isifungo semgagawo declaration. Abezanda bakhetha umuyi umnumzana Robert Mugabe ukuthi nguye abamfuna akhokele iZANU PF, okulapho abahle bakuveza obala ukuba yibo abalamandla wokukhetha umkhokeli webandla hathi uZulu. Umqondisi weZDI uDr. Pedzisa Irwanya uthi akulamehluko kubukhokeli bukaMgabe lomnumzana Emmerson Mnangagwa. Umehluko kuyikuba abezomvikela babengakakuvezi obala ukuba yibo abaphethe intambo zombuso kuqala.
For instance, you can say there's a new dispensation when you do.
Singake sathi kulo mbuso owehlukile nxa kusetshenziswa indlela zinye ezazisetshenziswa ngoSmith kundaba zombusazwe, esenza kanye okwakusenziwa ngumgabe. Umgabe wayesiba le ndlela zakhe ezazilobuciko obukhulu, nguye owenza yaba khona le ndlela yokubusa.
Isiphathamandla seZDI umnumzana Bekezela Gumbo ulandisa ngokunye kokumunyethwe yile iripoti.
Uhlolisiso olwenziwe luveza ukuthi iZANU kususela ngo-1975 vele iphathi ekade ikhokhelelwa ngamabutho, amabutho akade senza esithatha ini esingakuthi i-decision lokucina ukuthi ngubani okhokhelayo. Ungakukhangela ngo-1975 uza kubona ukuthi emgagawo ukuthiwa emgagawo declaration amabutho yo akhetha umuntu ongoyokhokhelayo. So kulandela lokuyana nje ngokwenza ngesikhiwa bathi ku-rubber stamper i-decision kumbe icebo eliyabe selithethwe ngani ngamabutho.
Abakhulumisane labeZDI kule nhlolisiso uGumbo uthi bakubeke sobala ukuba kabasalithembi ibutho leZimbabwe labezomvikela bonke nje. Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Asokuhlonipha izifiso zabantu ukuthi ngenxa yokwehlukana kwamabandla ngengxabana zobo zepolitiki izifiso zabantu zikaZulu sezilahlwa ngendlela enje.
Kodwa uhulumende kaMnangagwa uhlezi ebavikela abezomvikela esithi baqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni. Umphathintambo wezokulondolozwa kukaZulu uthi konke lokho okukhulunywa phezu kwabezomvikela kungasiqiniso, kodwa kuyikwenza kwabantu abafuna ukugenqula umbuso okhona ngokungekho emthethweni.
The methods used by security agents in Zimbabwe are within the confines of the law.
Indlela ezisetshenziswa ngabezomvikela kuleli zisemthethweni. Umthetho we-Logan Act newe-Patriotic Act esetshenziswa emazweni ingasetshenziswa kuleli kuyathiwa yibuncindezeli.
AbezeDI bathi ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe yikwenza nje ngoba abakubutho kuyibo abachoyo uthi ngubani obusayo, kakhulukazi lapho abebandla leZANU-PF lithe lehlulwa kwakhethwa omunye abangamfuniyo njengalokho okwenzakala kukhetho lukamongameli ngomnyaka 2008. Bayavuka ngolaka badinge indlela zokuvimba ukungena embusweni kwalowo muntu njengokwenziwa kumkhokheli we-MDC uMuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amanye amalunga amacelo omabili MDC alwisanayo athi asediniwe ngokuhlephana lokhu. Bakhuthaza uMnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance loNkosazana Thokozani Kobe we-MDCT ukuthi bakhulumisane. Bathi njalo ukulwisana lokhu kuphathisa abezanu-PF hatshi uZulu weZimbabwe. Inkuthazo le iza ngesikhathi abasakhulayo bamacelo omabili ababesezikhundleni ngo-2014 bemanyene bahluthunela uMakhuphe isigodlo sebandla iHarvest House izolo besithi yena loChamisa kumele bakhomisane umlotha bamanyanise ibandla. Abasakhulayo laba babikwa bebelokhu bezivalele esigodlweni lesi lanamhla lokhu lanxa icele likaMakhuphe lisithi umthethwandaba unqume ukubana kumele baphume. Amapholisa lawo abekhona phambi kwesigodlo lesi. UNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weSouthton edale lePhalamende olilunga leMDC Alliance uMnumzana Peter Moyo.
Indaba yezikhundla leyi ayisiyo ndaba yokuthi kumbe ngabantu abalozwelo labantu. Into esiyenza kathesi kayisela ngqondo, siphambanisa abantu amakhanda. Abantu abasakwazi ukuthi khona kambe balandele uphi. Kusasa omunye uyakhuluma lokho, omunye kusasa akhulume lokho, loya nomunye aphenduke kusasa athi sengilokho. So into ekhona lapha ngabantu abafuna izikhundla, so sisesekatshana nokubusa kakhulu.
Kwenziweni pho Moyo, lungalungisiswa njani lolu daba?
Into eqhakathekileyo lapha kufuna umuntu olozelo labantu. Laba abantu laba abalwisanayo fuze bahlale phansi bakhulumane, ngoba into abayenzayo le iyasitshengisa ukuthi khona even ngaze babuse kutsho ukuthi ilizwe liyafa, ngoba kabakwanisi ukuwelelana njengabantu abaphikisayo. Kambe nxa lingalwa liphikile nalingabaphikisi bolonke kuyabe kusitshoni. So kufuna ukuthi phakathi kwabo kube lo muntu olengqondo ahlale phansi azibeke. Nxa omunye engazwisisi yena omunye wangkhona kaye azame ukuzwisisa khonapho, bakhulumane babambanise abantu bonke. Ibe yinto enhle ngoba lowo mnumzana uTsvangirai kufaka kwenzayo wathi ayebuthanisa abantu bonke abalozelo labantu ukuthi abantu bayaduveka. Sibe ngama-MPs, sibe ngama-councillor, sibe nama-mayor, kutshintsheni. Okutsho ukuthi khona into esiqhakathekile lapha, sesifuna umuntu oza kuya phezulu, umuntu olozelo labantu. So kufuna ukuthi khona amadoda la labomama bahlale phansi bazwisisane. Nxa bengazwisisani befuna izihlalo kuphela, kabasuke kungene omunye umuntu olozelo, umuntu olothando lelizwe lakhe.
UMnumzana Peter Moyo, ngumeli weSouthton edale lePhalamende. UNtungamile Nkomo uxoxelaye eseHarare.
Yebo, mthokozo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi Connection ngolwesibili maviki wonke. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa nge-COVID-19 esihlasele inkulungwane phose eziyitshiyagalombili zabantu 7816 eZimbabwe. Siyathinta njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni phansi kwe-COVID-19 lockdown. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo. Lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izizalwane zeLibya zitshengisele namuhla zisola ukuba khona kwamasotsha edolobheni leTejawra eduzane leTripoli. Abantu ababili babulewe abanye balimala kulandela ukulwisana phakathi kwexoxo lamasocha elisekelayo uhulumende weTripoli lonanzwa ngomanyano weUnited Nations oweNational Accord. Umongameli Donald Trump weMelika uthi uhulumende wakhe usesungula uhlelo lokwabela amadolobho okokuhlola abantu igcikwane le-COVID-19 kuyonale iviki, njalo kufanele impumela isetshenziswe ukuthatha izinqumo zokuthi izikolo zingavulwa na.
Abacubungula ezombusazwe lezenotho bathi kusaba nzima ubana uhulumende aphande amabhiliyoni amathathu lengxenye amadola amelika US$3.5 billion ayidingayo ukuze ahlawule abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo phansi kohlelo lokwaba kutsha umhlabathi. Untungamile Nkomo usipha lolu daba.
Khuluma emhlanganweni weUnited Nations ngeviki edluleyo, umongameli Emmerson Mnangagwa ucele amazwe omhlaba ukuthi aphathise eZimbabwe ngemali ukuze libhadale abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi nguhulumende weZANU-PF. Uhulumende labalimi laba basayinelane isivumelwano ngontulikazi, bavumelana ukuthi bazasebenza ndawonye badinge i-$3.5 billion ezasetshenziswa ukuhlawulela intuthuko abayenza emapulazini abaxotshwa kuwo kwahlaliswa abansundu. Kodwa ingcwethi kwezenotho lakwezombusazwe zithi aziboni itholakala limali ngoba eZimbabwe selilembali engcolileyo ngenxa yokungabhadali izikwelete, imisebenzi yenkohlakalo kanye lokungahloniphi amalungelo. Nansi ingcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Kuyinto engekulula ukuyithola imali engako, ikakhulu elizweni elinjengelethu elikhangelwe ngamazwe wonke njengesizwe esingezwayo, isizwe esingalandeli imithetho. Kuzima ukubana ithole esingathi support yokuncedisa entweni ezinjengalezo, ikakhulu nxa sikhangelele i-compensation.
Ngesikhathi uhulumende esazisa uZulu ngesinqumo sakhe sokuhlawula abalimi laba, abantu abanengi baveza ukuthukuthela besithi uhulumende kamelanga abhadale imali. Uhulumende wasuka wachasisa ukuthi imali le kayisoze ivele esikhwameni sakhe kodwa uzayidinga kwamanye amazwe. Kepha uShoko uthi lanxa ingaze ivele kwamanye amazwe limali, ilakho ukuba yisikwelete esizagcina sibhadalwa nguZulu weZimbabwe.
Nxa amanye amazwe ezasincedisa kuyabe kuyisikwelete okufuze sisibhadale siya phambili. Ngakho-ke akusoze kube lula, njalo akuchiphanga. Kuyabagcina kusiba ngesinye isikwelete esizakhweza izikwelete silazo kwamanye amazwe.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo yena uthi imisebenzi yenkohlakalo iyo ezakwenza amanye amazwe engaphathisi uhulumende ngalimali.
Kule mali le yangenayo ethenga izinto ze-COVID okwagcina sokulokuxhwala okungaqondakaliyo, so khona lokhu kungabangela ukubana amazwe amanye angathembi uhulumende wethu. So mbona zani yikho kungaba yinkinga khona lokhu okuqala ukubana imali le iyabuya njani, iyabuya iyigranti kumbe iyabuya iyisikwerede, ngoba nxa iyisikwerede sizahlala iminyaka leminyaka imali le lokhu ibhadala izizukulwane ezingakazalwa.
Amazwi akhe agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube.
Uhulumende okhona kulabantu abagcwele ubusela, ngakho ngibona ama-international financial institutions angeke ethande ukubana ephathise, ngoba bakwazi ukubana ngabe ngakhupha le mali into yabe siyenzakele ukuthi bayithele emgodini abasoze bephinde beyithole. Ngenxa yokubana konke izikandali lezi ezikhona kuyatshengisa ukubana njalo vele lapho iZimbabwe yasubstendwa khona ukuthi iphiwe izimali lezi singananzelelayo esisithiqalise ukudefaulta.
Umnanga kwalabebandla lakhe lezanu PF bathi ukubotshwa kweziphathamandla zikahulumende ezifana lomnumzana uPataya Moyo lomnumzana Jason Machaya, yena osanda kuqala ukudonsa iminyaka emine entolongweni, kuveza sobala ukuthi bazimisele ukulwisana lenkohlakalo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende kumbe umkhokheli wenhlanganiso emela abalimi abamhlophe laba iCommercial Farmers Union umnumzana Ben Gillipin. Imizamo yokuhlawula abalimi abamhlophe le iza ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka uchabalala, njalo lababalisi labo bephakathi kokukhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, imi uNtungamile Nkomo.
Le Botswana selengezelele uhlelo lwe-state of emergency ngenyanga eziyisithupha siyafika kumbimbitho womnyaka ozayo. Lokhu kutsho ukubana okufana lengcwele kuzaqhubeka kusavaliwe kwakhathesi, okuyizindaba ezingamnandi kwabanye abeZimbabwe abahlala kwele Botswana asebelesikhathi eside bengaboni izihlobo labangane. Martin Ngwenya we-Studio 7 usethulela lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Umongameli Mokgweetsi Masiso kwa Botswana uthi beqakathekile ukuthi ilizwe lakhe lengezelele uhlelo lwe-state of emergency ngenyanga eziyisithupha. UMasisi ekhuluma edalele ephalamende ngomvulo uthi umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngokunjalo kule sidingo sokuthi kube nendlela yokulwisana lawo. Uthi eminye imithetho ekhona iyasilela ekunikezeni inkokheli yakhe amandla okulwisana le-COVID-19.
The disease burden has made it clear and imperative for us.
Isizindlo sokumemetheka komkhuhlane sesikhule kakhulu. Ngalokho ngizacela idale lephalamende ukuthi lingezelele uhlelo lwe-state of emergency ngenyanga eziyisithupha.
To extend the state of public emergency by a period of 6 months.
Abe Zimbabwe kule Botswana abafana lonkosikazi Patience Dubenleya bathi sesiside isikhathi bengenelisi ukuyabona izihlobo. Kwengezelelwa kwe-state of emergency kutsho imincele izahlala isikhathi ivaliwe ngesikhathi amazwe njenge-South Africa eseqale ukuyekethisa kwezokuhamba.
Thina eseseBotswana ungathi esiphandle esingekho ekhaya manje, iningi lethu sihlezi abantwana baseZimbabwe, abantwana base-South Africa esikolo, ubaba use-South Africa, of which sisabalele asibonani isikhathi esiningi, sehluleke ukuthi sicross ama-borders sibonane ngendlela ebesibonana ngayo.
Abaphila ngokuthenga kumbe ukuthengisa impahla phandle kwelizwe abafana lomzana Rodwell Moyo bathi kuzaba lukhuni uma incele iqhubeka ivaliwe.
Lomkhuhlane we-COVID thina abantu abachaya i-cross border business usilimazile kakhulu. Sesizwa njalo ubuhlungu nxa kuthiwa iBotswana singezelele njalo i-state of emergency nge-6 months, okusho ukuthi sesizabe yasihlale futhi enye 6 months. Impilo zethu thina zidependa eBotswana ukusurvive, kukanti-ke lezi mali esizitholayo zibhenkwa eBotswana. So kusiba nzima uku-accessa imali, kube nzima uku-accessa i-business. Ama-families ethu that dependent on Botswana.
Iningi kwele Zimbabwe kakhulu eliseduze lomncele leBotswana belivame ukungena kuzathenga impahla yokuyathengisa ekhaya. Kodwa ngenxa yokuqhamuka lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 impilo isiguqukile kumuli eziningi. Ngemva kokusungula kahle labantu abalutshwana balomkhuhlane we-COVID-19 eleBotswana selibone inani leli liqonga emavikini asanda kwedlula, sekulabantu abaphose befike 3,000 ababanjwe belalo mkhuhlane. NgingoMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Singeke sihlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abafundi babuyiselwe emakhaya namhlanje kungenxa yokuswelakala kwababalisi ezikolo. Oliver Lelisayo, Francis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.